kuliqiniso ukuthi ama councilor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama MP ukuthi abasa sebexotshiwe bebanjeni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasoze vele ziphumelele, ngoba kunje ubabusa Sengizwe Mashabangu udingwa ngamapholisa. Secatshile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uPhukeni, ngoba uPhukeni nguye osekhuluma egolomba abantu, esechacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuxothwa ama-MP esihambisa yamangala ku-High Court. Sibona ngani icala leliza ngena amasinyane njenge-agent case. Yikho ke ama-MP akobulawayo axothiweyo lawo angazihluphi, yizinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu, angazi ukuthi babaxotshelani, bathi abakhethwanga ngabantu bona bahamba baya ku-general election. Aphonge ubhica abantu betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by elections, lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na, kumbe kuzaba lokhetho olwama primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku election kobulawayo sizabutha konke, but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizano ingafuni ukukhonteswa ngabantu, kayi declare i one party state. Singake saqeda iminyaka engu-5 lokhu sigijima sisiya ku-by-election. I-by-election eyenziwa ngumuntu ozibazela isikhundla, an impositor. Hashi, sithi singake sabamba inhlwa ngekhanda. Okuningi siza kukhuluma, ngoba khathesi indaba le ise-court. Into esiyifunayo kakhulu engathi emqoka yikuthi ubaba uThengezo eziripoti emapholiseni, ubaba uPhungeni uzancedisa amapholisa, ngoba yibo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikamthwakazi. Bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu, njengoba abantu bahamba bayabakhetha ku-general election. Njalo abazwisisi ukuthi thina asizange senze i-primary. Sasile ama-stages angu-4, i-nomination, i-CV, i-vetting, i-consensus, le-validation. Akutsho ukuthi umuntu oyezuza abantwana abaningi, obeleka mwana noma ubhabhula, nguye oyezaba ngu-councilor mbe ngu-MP. Kwakuhlanganiswa konke lokhu sibona ukuthi ayiso muntu ophuma lapho ungene lapho, ophuma lapho ungene lapho, abathi i-political prostitute. Sasikhangela okuningi ngoba kwakulabanye ama-CIO, abanye abavela kumonzura, abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda. Hayi, okuningi ngingake ngakukhuluma la, ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe. Wonke umuntu oxotshwe laphana kazazi ukuthi liqhawe. Iphathi kayisoze imlahle, ngoba kusipha amandla kakhulu. Sifisela abantu bakithi bonke RCD abazwayo bengalahli themba, ngoba laba isigilamkhuba sasetshenziswa izanu. Thina sibindani loTshabangu, sibindana lezanu.